Omunye wabaphatheke kulumbuthano okhubazekileyo, umnumzana Tsepang Nare, usole kakhulu ukuhlelwa kwemali yomnyaka ozayo esithi kuzabanyela ukuthi beqhubeke bephila nzima.
Hayi, ibhajethi kamthuli sinanzelele ukuthi lamathersi asenjezelelwe okutshengisela ukubana isimo somkhonomi sizaba nzima ebantwini bezimbabwe ngoba kutsho ukuthi le ntengo yezinto isizakhwela njalo sinanzelela ukuthi emalini akulako okucaciswayo ukubana imali engaka izaya ebantwini abakhubazekileyo okuzabisela emuva inhlelo ezihakalelwa ngabantu abakhubazekileyo ikakhulu ukuthenga lokho abakusebenzisa ukuhamba esithi ngama-assistive devices.
Unkosikazi Raviro Ndebele ukhalaze ukuthi uhulumende aphathise ngokuthi abalebala elimhlophe i-albinism bethole amafutha okugcoba.
Ngoba ngibona njengokuthi abagulayo imikhuhlane eminye le bayaphiwa amaphilisi for free. So mina nginomntwana onjalo okuthi usisi lwana okumile ujeni ngabe ngibuye lo wami umntwana kaba you are going to feel very sorry. Because bakuna amaphutha lawana mina bengilesicelo sokuthi akungeke kwayenzakala yini ukuthi labo bathole amaphutha lawana for free njengoba kunezinye izinto eziphiwa abanye abantu free.
Umnumzana Albert Mkandla yena ukhale ngokuthi imali zentuthuko azifinyeleli abakhubazekileyo.
Ayafakwa umuntu engama-disability funds kodwa ke thina sesi-aplaya laphana kakusa-indicate ukuthi emaye disabled person or what, sengingumuntu nje o-aplayayo. Yikho kwenza isikhathi esiningi kube nzima okukuthi besicela ukuthi kube le ndlela eyaziwayo ukuthi abantu aba-aplaya le mali only disabled people ba-aplaya lezo mali.
Okhubazekileyo osafundayo unkosazana Abigail Ncube uthi abanye bakhe abakhubazekileyo bafunda nzima.
Abantu abanama-disabilities awanaphiwa that extra time akade kukhuluma ngayo and then kuleyo student engisaziyo tertiary institution umstudent lowo has a disability and then uyenza i-course and then that course has a module. Imanje nakhona due to his disability akakwanisi ukuthi alibale. So akasamvumisi ukuthi aye ku-next level ngenxa yokuthi imanje lona leli akasakwanisi ukulibala.
Umqondisi wenhlelo kwinhlanganiso ye-Southern Africa Parliamentary Support Trust, umnumzana Henry Ndlovu uthi balimukisa uZulu ngamalungelo abakhubazekileyo.
Kulilanga elasungulwa yinhlanganiso ye-United Nations. Besithe sibuye lapha sizothakazela lelanga kwenzela ukuthi si-raise awareness ngenhlupho ezibhekenane labantu abakhubazekileyo. Sibone ukuthi ama-rights abo, amalungelo abo nanzelelwa nguhulumende.
Umqondisi we-Signs of Hope Trust elwela amalungelo abakhubazekileyo unkosazana Samantha Sibanda uthi kuqakathekile ukulwela amalungelo abakhubazekileyo uhulumende awephula malanga onke.
Indivimba yethu ukuthi amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future okutsho ukuthi sifuna ukukhangela ukuthi emhlabeni wonke sikwenza njani ukuthi abantu abalama disabilities bephatheke kuma decision making processes bephatheke even bethungamelela abanye. Xa singakhangela iUnited Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities ikhuluma ngeparticipation in political and public life, lokhu kutsho ukuthi umuntu ole disability kumele laye ephatheke ezintweni ezikhonsena ama rights akhe kumbe ezikhonsena abantu bonke.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo elilunga njalo ledalele ephalamende unkosikazi Judith Ncube uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukuncedisana labakhubazekileyo elizweni. Indikimba yokunanza usuku lwe-International Day of Persons with Disabilities mhlaka 3 ngoMpalakazi ithi amplifying the leadership of people with disabilities for inclusion and sustainable future okuyikuphi bakhuthaza ukuthi babe ingxenye yabakhokheli benhlelo ezimqoka. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.